emhlanganweni awenzeni namhlanje ekuseni lentatheli izindaba uThomas uthi indaba phezu kokuphendukiswa kwabesifazane abangamachumi amathathu lambili 32 bevele Kuwait kubavusa inkophe kwabakhumbuza ingozi ekhona ezokuthengiswa kwabantu athi sekuludubo emhlabeni jikelele.
We would like to find ways to work with the government on human trafficking. I'm sure you all understand.
Leqiniso lokuthi le indlela yokuthi abantu benziwe izigqili kulezi nsuku. Abathengiswayo laba baphatha imisebenzi enzima kakhulu kanye lokwenziwa izigqili kwezamacansi. Abe ofisi ye International Organization for Migration bakhona labo ukuthi basize labo abahluphekileyo. Lokhu kwenziwa ngabantu abalocuku.
Kodwa uZulu yena uthi ukhathazekile ngalokho osekusenzakala lapho abesifazane abaqilwa ngale indlela bethenjiswa imisebenzi. Omunye wabakhathazekileyo laba kungumnumzana Thabani Nyathi.
Uthi lapho abakwanisa khona besincedisa nongoba laba abantu abathathwa besebenzisele ezimbabwe but bathathwa besesetshenziswa kwamanye amazwe. Ngakho-ke amazwe lawo nxa singasebenzi lawo kusho ukuthi abantu babelokhu bethathwa behanjiswa. Uncedo lwakhe uJesu uthi bazayenza konke okusemandleni abo ukuthi bafinyelele lawo amazwe esingeke siwafinyelele silapha.
Wathi uNyathi abazithola bekulesi sihluku kungenxa yobuyanga kanye lokuswela okokwenza elizweni.
Ukuthi lolu dawa luze luphele kumele silisikhele ukuthi ilizwe lethu linakekela okungakanani abantu abasho linakekela okungakanani abantu balo ukuze ukuthi bengaphongi ukuthi bangothathekile because asithi bangothathekile singathi bathatheka entweni embi but bathathekiswa ukuthi bakhangekile ngesithembiso abasizuleyo kungabe silezinto ezingcono kwelethu ngabe abathatheki.
Kwasekelwa ngunkosazana Sihle Chabangu waseMandara othi kungumsebenzi kahulumende ukuba anakekele izizalwane zakhe.
Ngibona ingani ukuthi eZimbabwe wana kula msebenzi two abantu bathina behlezi so nxa umuntu engafike ethi ngizethela eDubai uyakwanisa ukuhamba ufike u-house girl for iminyaka eyi-4 kodwa basusuhambisa abanye sisiyasebenza. So I think most of the times abantu baye beqilwa ngakhonokho ukuthi akula msebenzi so asihambeni sisebenza ngamanye amazwe befike ngani sebesibe ngama-sex workers, prostitutes khonokho nje.
U-ambassador Thomas ukhuthaze njalo uhulumende wakuleli ukuba aveze lapho akhona omunye wabekade ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu uyithayi Dzamara ukuze athoniswe nxa kuyikuthi elomlando alawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.